So we see card descender bago VOA in Debele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 12 Ntulikazi 2021. Francis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
It is still with us. We continue to see increasing numbers of both new infections and mortalities. I urge the nation to observe more religiously the World Health Organization public health guidelines.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana aphatheke ngokugcweleyo uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Solusabalale endaweni ezijiyeneyo zeSouth Africa udlakela lokugqekezwa kwezitolo abantu betyuntsha impahla. Esabelweni seGauteng, inkulungwane lenkulungwane zabantu zigqekeze izitolo zaseJabulani Shopping Mall eSoweto namhla. Abantu abakhubazekileyo bamukele ngenjabulo inyathelo leziqondiso zikahulumende ezikhangelane labo eze-disability policy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana aphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine, esithi umkhakha omutsha waleli gciwane usuhlasela ngolaka ngalezi nsuku, ngakho ke lilakho kudala umonakalo omkhulu. Lokhu kutsho emngcwabeni wamaqhawe yesizwe uMajor General Yetsai Chimunyu lo Michael Jakava endaweni engcwatshwa amaqhawe e-National Heroes Acre. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa uthi kumele abantu bonke baqakathekise ukuzinakekela impila kahle yabo, ngoba wonke umuntu usengozini yokubulawa yi-COVID-19, esithi sokuza kuba nzima ngamandla kunyanga ezilandelayo. Ukhuthaza abantu bonke ababe neminyaka edlula engamashumi amahlanu 50 ukuba bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela
ku-COVID-19. We continue to see increasing numbers of both new infections.
Lumkhuhlane lokhe usasekhona, siqhubeka sibona inani labantu ababulawa umkhuhlane lo. Ngikhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso ze-World Health Organization leze lockdown. Ngifuna ukukhuthaza abantu ukuba bayehlatshwa.
Must continue to go out and get vaccinated.
Umongameli Mnangagwa uthe lokhu kumele abantu bakwenzele ukuvikela imuli zabo lendawo abahlala kizo, esithi abantu baqhubeke begqoka amamaski lokugeza izandla sikhathi sonke. Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela uMnumzana Garishaba, yena othi ubhubhane lwe-COVID-19 ludla ubhedu.
Ama-cases awe-COVID-19 asengezelela. Engiza kutsho yikubana kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown, sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza.
Esinye sakamuzi eHarare, uNkosikazi Nomcebo Phiri uvumelana nomongameli welizwe edabeni lokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela.
Mina i-vaccine le COVID-19 personally ngizayithatha. I'm going to take it and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope.
Umnangagwa utshe konke lokhu ekhokela umbuthano wokungcwatshwa kwamaqhawe amabili uLieutenant General Etsai Absalom Chimunyu lo Michael Vu Chakaba. Elinye iqhawe uMnumzana Abraham Kiwane, yena owala impi ekuviyo lebutho leZibra, ungcwatshelela namhlanje lapho adabuka khona eMguza njengesicelo sakhe, kodwa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Heroes Status. Umongameli Mnangagwa uncome kakhulu amaqhawe lawa ngomsebenzi abawenzayo.
To the late National Heroes, Comrade Abraham Dumisa Nkiwane, who is being interred today in Umguza, as well as Comrade Michael Chakaba and Lieutenant General Zai Chakanyuka Chimunyu.
Umaqhawe wethu uComrade Abraham Dumezweni Nkiwane obekwa eMguza namhlanje, lo Comrade Michael Chakaba, lo Etsai Chimunyu esibonga balapha ngithi hambani kuhle bantwana bomhlabathi lalani ngokuthula maqhawe ethu
ngokuthula maqhawe yamaqhawe
uchimunyu ubhubhe ngeviki edluleyo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvuzane ubesele iminyaka engamachumi ayisithupha lasitwa munye munye 69 uchakava yena wayebizwa ngegama lempini elithi Vuma Suko waba kuqula lezandla High Command engiyinkokheli yesigaba segaza layo ubhubhe ngeviki edluleyo esele iminyaka ephosethi ifike ethoba mune 78 umnumzana Ntiwane laye obhubhe ngeviki edluleyo odume ngokuthi waba ngomunye wabaqala ukuletha izikhali elizweni lisabizwa ngokuthiwa yi-Southern Rhodesia ngomnyaka 1962 ephansi kwe-special affairs yebandla lezaphu kodwa ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka kazange angene kubutho lobakuhulumende ekhuluma kulumngcwabo umongameli Mnangagwa uthi uZulu kumele afunde kumaqhawe lawa esithi uyathokoza ngomsebenzi wamaqhawe lawa ethi ukuvikela kwelizwe kuyinto okumele iqakathekiswe ngumuntu wonke ngimele ithithu zeveli ngiseharare ngimnadolozi Ndlovu
ogatsha lwezempilakahle lomanye nelo lwekhansile yakobulawayo ukusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ukubamba i-COVID-19 kusukela lamhlanje emaklinika aleli dolobho asebehlatshwa khathesi ngabaqalisela kuminyaka elishumi lathobami nembili 18 emizameni kahulumende yokuthi wonke umuntu afinyelele ukuhlatshwa ijekiseni le wena Sesiya Ndlovu usethulela lolu daba ikobulawayo
umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube wethule umbiko oveza amakilinika alapho abantu abangafinyelela ukuhlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine amakilinika la ngabalisa i-Northern Suburbs eNtumbane i-F. Watson Princess Margaret Rose imzilikazi emakhandeni emagwegwi Country Park iphumula iphumula South injube iluveve inkulumane imaqhawe inketha ichabalala i-Dr. Shenan iphelandaba leKami Road Clinic izibhedlela ezibalisa iUnited Bulawayo Hospital izabe ihlaba iSinopharm dose 1 lo 2 iSinovac udose 2 isibhedlela sempilo Central Hospital sizabe sihlaba iSinovac dose 1 lo 2 kuthi iSinovac kuzatholakala udose 2 esibhedlela seIngutsheni kuhlatshwa udose 1 lo dose 2 weSinopharm kuphela umqondisi wezempila kahle edolobheni lakobulawayo udokotela Welcome Mlilo uyachasisa ngohlelo lwabo lolu
iBulawayo Metropolitan Province kuqalisa namuhla iqale i-mass vaccination campaign lapho esiyabe sikhangelele ukuthi wonke umuntu ofuna ukuthi athole i-COVID vaccine ayenelise ukuyithola le vaccine from ama local clinics ama central hospitals abe yiwo akade sithola esinika ama vaccines layo aza continue enika abantu ama vaccines
ophila ngokuthengisa unkosikazi Debra Mukasa uthi sekakhulumisane le council ukuze labangela ncwadi zokuthengisa benelise ukuhlatshwa
sizokhulumisana le city council ngohlelo lonalolu lokuthi abanye bethu kababakapi lama license vending license so bekuluhlelo olusakhulunywa yi city council but kuthena sokuseya emini abanye kade belama membership card awu VTA oyi receipt bahlatshiwe so besikhuthaza ukuthi abantu ama vendors ngaba join ama associations kuba lesiqiniseko sokuthi association enxa ivelisaziwa isithi council kumele ibasize
umsekeli kameya wakobulawayo uCouncilor Mlando Ncube ukhuthaza ukwengezwa kwenani lamajekiseni
siyabonga uhlelo lokulethela umuthi wokuvikela igcikwane le-corona okubuye kulabo abazisebenzelayo esithi ama-informal traders kodwa sithi thina i-15,000 leyi incane kakhulu ngoba ngakhangela ama-informal traders bayedlula ama-30,000 so besicela kubuye njalo kube khona zonke indawo
Umbiko wabekansili yakobulawayo uveza ukuba lolu hlelo abalusungule namuhla lugoqela abasakhulayo asebeneminyaka elithumi lathoba minemibili 18 kusiya phezulu. Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imibiko ethi kulabantu abahlolwe babanjwa igcikwane le-COVID-19 abaphose bafike inkulungwane eyodwa 912 kwathi abaphose bafike amashumi ayisithupha 59 babulewe ligcikwane leli. Abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisithoba mnemunye 895,980 sebehlabe ijekiseni lakuqala elipha umzimba amasosha amelana le-COVID-19 kuthi asebehlabe okwesibili sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 595,417 lisiyatshona ilanga layizolo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende weSouth Africa namhla uthumele abebutho ezitaladeni uyazama ukuqeda udlakela kanye lokugqekezwa kwezitolo abantu beyintshontsha impahla. Udlakela lolu luqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli waleli lizwe ngeviki edluleyo lapho abatshise khona izimota esabelweni sakwaZulu Natal njalo babhidliza impahla ebiza izigidi lezigidi zamarandi besithi bafuna uZuma akhululwe. Udlakela lolu solusabalale endaweni ezishiyeneyo zelizwe ezigoqela eGauteng lapho inkulungwane zabantu ezigqekeze khona izitolo esejabulani shopping mall eSoweto lamhlanje zatshontsha impahla egoqela amafriji, ukudla, izigqoko lokunye. Umsakazo we-SABC ubika ukubana endaweni eziningi zaseJohannesburg bezivaliwe ngenxa yodlame lolu. Kanti-ke lodlakela beluqhubeka njalo kutshiswa izimota kwezinye indawo. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhangelele ukwethula umbiko ekhuluma lesizwe ngalolu dlame namhla. Luqhubekela phambili nje lolu dlakela umthethwandaba we-Constitutional Court oyiwo ogwebe uZuma ukubana abhike okomnyaka lenyanga ezintathu ubuhluza isicelo sakhe sokuthi isigwebo lesi sibekwe eceleni akhululwe. Umongameli Cyril Ramaphosa usole kwenzakalayo lokhu. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lulwela amalungelo oluntu ose-South Africa umnumzana Mthulisi Anana.
Esikubonayo lapha abantu betshontsha izinto begqekeza bezabalaza kulento eziningi phakathi bangaba bekhona kade belesifiso sokutshengisela ngokungasuthiseki ezintweni ezithile ezenzakeleyo eSouth Africa ikakhulu kubotshwa kukaZuma kodwa ngenxa yokuthi kuvela abantu khanya balezinto zabo abangazithandiyo ezinye labanye futhi khanya ngabantu abalambileyo abanye vele izigebenga ezihlala zilinda amathuba nje yikho okwenza sicine sesizibona sesiphakathi komumo lo esiphakathi kwawo.
Umongameli Ramaphosa sibone izolo esola kakhulu loludlakela sithi luphehlwa ngabantu besebenzisa ukukhethana ngemihlobo esingathi tribalism. Ungathini ngalokho?
Indlela akhuze ngayo mina iyangisolisa okuyikho kube imbangela yokuthi abantu baqoqane akakuboni yena uzibonele abantu abaqoqana ngokomhlobo abangamaZulu yikho ukubona ngani khona ukukhana ukukhuza kwakhe laye akutshengisanga ukukhalipha akutshengisanga ukuqedisisa ukuthi udubo luvela ngapi abantu bazaqhubeka ngoba ngendlela akhuze ngayo ube ngani uyabahlokoza ube ngani uyeyisa ube ngani kalandaba ukuthi abakubhikishela kuyini angikhole ukuthi ubeqedisisa kuhle udubo lukhona lokwenza abantu babhikisha yikho sizabona abantu beqhubekela phambili. Okunye futhi indaba ze lockdown kuvaliwe umhlaba abantu bazondela ukuvalwa kotshwala sebethole into yokuthona begwejisa besenza beganga.
Ukuthunyelwa kwamasosha ezitaladeni osokwenziwe ubona kuphathisa na?
Ngankholwa mina ukuthi uhlupho oluse South Africa luzaqedwa ngama socha emgwaqweni. Ukungena kwama socha kuza yenza abantu bavungame ngamandla, kuza lahleka imphefumulo eminingi. Sibone lo Julius Malema esincane sokungena ama socha labo ibandla lakhe likhokhela lezangena emgwaqweni. Okutshengisela ukuthi khona udubo lukhona, asodubo olufuna ama socha phakathi. Ludubo olufuna abakhokheli bahlale phansi, bakhulumisane, bazwelane nabantu, balalele futhi lokuthi abantu bathini. Ukufaka amasotsha sokungenza uhlupho lolesi lukhangeleyo olokutshontsha luqhubekele lusiya phambili. Abantu sebezaba begijima bebhoda lapho ngela amasotsha khona. Anti khathesi kuseJohannesburg leKwaZulu-Natal sezawelela kwamanye amaprovinces anti sebesiyatshontsha khona ngoba kula masotsha. Ngenxa yokuthi uhlupho olubafaka emgwaqweni olubenza batshontshe baluthe, amasotsha angeza ke alusolve, lusolva ngabakhokheli bepolitiki.
Umnumzana Mthulisi Yanana ulwela amalungelo kaZulu. Lapho ke limuzwe ixoxa lentungameli Nkomo weStudio 7. Live talk lamhlanje sikhangela uqansa kwenani lasebefunyana bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu umgaqa omutsha weDelta variant. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zaseColorado kwelemelika zibika ukubana akulabufakazi bokuthi abantu abane ababotshwe ngolwesihlanu besetheswa icala lokufunyanwa kwezikhali bebengaba yingozi enkulu kufunyenwe imbhobho lenhlamvu zombhobho okuhle kwathathwa ngamapholisa okumbalwa kwenye ihotela lapho okukade kuhlezi khona abeqembu lomdlalo webaseball. Umeya wesiqinti seMiami-Dade County uDaniela Levine Carver ubike izolo kubana inani labantu abafele engozini yokudilika kwesakhiwo sesitezi seChaplain Towers ngezansi yeSurfside esabelweni seFlorida kwelemelika bese lifike kumashumi atobamunye 90 izolo. Abenkampani elungisa imithi ePfizer babika ukubana sebeqoqa lokuhlangana leziphathamandla zikahulumende welemelika ukuze bakhulumisane ngejekiseni lesithathu lokuvikela umkhuhlane oweCOVID-19 ele-booster shot abathi lingadingeka kusikhatshana esifitshane esilandelayo ngokuqhamuka komkhakha omutsha weDelta variant. Umphathi ntambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba uSergei Lavrov uthi yena eleSudan selilungiselela ukulobelana lelizwe lakhe isivumelwano sokuvumela eleRussia ukuvula inkamba yebutho laselwandle kulelo lizwe. Abantu abakhubazekileyo bamukele ngenjabulo inyathelo leziqondiso zikahulumende ezikhangelane labo eze-disability policy bekuthaza ukubana kulungisiswe umthetho ohambelana lazo ukuze bephathiseke ikakhulu kwezempilakahle. Yintethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abakhubazekileyo bakhala ngobunzima ababhekana labo empilweni okugoqela ukuzinakekela kwezempilakahle lokudingakalayo ngenxa yokukhubazeka kwabo okunjengama-wheelchair, ama-crutches, ama-sunscreen lotion lokunye. Umnumzana Abraham Mateta okhubazekileyo njalo eliqethelilwe lamalungelo abakhubazekileyo uthi kuyajabulisa ukuba kupholisa esanda kwethulwa nguhulumende kulesiqondiso 3.7 esibanikeza ilungelo ukuba bathole ukwelatshwa kungelambadalo ezibhedlela zikahulumende.
Kuyadingakala ukuthi kuma-training programs kube lezinhlelo eziphathelane labantu abakhubazekileyo njalo lokwenza ukuthi nxa kudingwa abantu okumele bathenwe ukuthi bayenze into zempilakahle kuba ngamanesi kumbe ngamadokotela kumele i-15% yabo kube ngabantu abakhubazekileyo. Ngingakwazi ukuthi kuza kwenzakala yini lokhu ukuthi bayenelise ukufikisa inani lonalelo.
Ukuqhubekayo okuqakathekileyo yukuthi iziqondiso lezi zilandelwe njalo zisekelwe ngumthetho zizibasebenzele kungapheleli kumibhalo kuphela.
Okwakathesi ngibona ngani isinqumo lesi siyasilela ekutheni akunamthetho ophathelane nabantu abakhubazekileyo esiyameki kuwo. So kuyadingakala ukuthi umthetho ophathelane labakhubazekileyo kumbe esingayithi yi-persons with disabilities bill elungiswayo kathesi yenzwe ngesiphangephange ngoba yiyo ezayenza ukuthi isinqumo lesi sibe lamandla.
Uhlangothi olukhangela ngabakhubazekileyo kuhulumende lwazise kunsukwane esisanda kwedlula ukuba umthetho osalolongwa owebhili sebewudlulisele phambili kumagqwetha kahulumende njalo uzadluliselwa nakudalela abaphathi ntambo. Usenator Watson Cooper omele abakhubazekileyo edale le-Senate uthi lokhu kungaphathisa kakhulu ngoba befuna ukubona abakhubazekileyo bephathiseka ikakhulu kwezempilakahle.
Masabi la lento ukuthi umuntu angaya esibhedlela abhalelwe i-prescription kuthiwa ahambe ayethenga umuthi yedwa. Kumele uhulumende athi afake imali ibhadalwe khonapho khonapho, ibe le guarantee ibhadalwa khonapho.
Umnumzana Masimba Kuchera, umxolisi wenhlanganiso ekhangela ilungelo labakhubazekileyo e-Center for Disability and Development, uthi ubona ibhili elungiswayo inganceda ukuqinisa iziqondiso zepolisi esanda kwethulwa.
Nxa kuyikuthi umuntu kumele asebenze, kumele ancedise, kumele acontribute ku-economic development, kumele abe ngumuntu oqinileyo, umuntu ophile kahle. So kuqakathekile ukuthi uhulumende azame ngamandla akhe wonke ukuze abantu bonke bancediswe, ikakhulu abantu abakhubazekileyo.
Uhulumende walungisa ipolisi yabakhubazekileyo wayiveza ngokusemthethweni elizweni zimhlaka 9 Nhlangula lonyaka. Okwamanje usekulolongeni umthetho ohambelana layo nenhloso yokuphathisa kulolu daba ukuhambelana lesisekelo sombuso esikhona. Kwele Zimbabwe, abantu abedlula isigidi 1.4 million babikwa bekhubazekile ngendlela ezitshiyeneyo, njalo iningi labo liphila ngokuzisebenza. Ngimele isidlo seminyakale nemasiia.
Ngesikhathi inani labatholakala bele COVID-19 abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo maxwayisa uhulumende ukubana atholise uzulu ulwazi olupheleleyo ngalolu bhubhane, hatshi ulwazi olugcina ludida abantu ingqondo njalo lungazwisiseki. Yinthethelo lezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu thaba ngokugcweleyo.
Abasebenzisana lozulu bathi lanxa iningi labantu kungasebe siyahlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine ngemva kokunanzelela uqonga kwenani labatholakala belalo lasebelahlekelwe yimiphefumulo, bakwenza bengelalwazi olupheleleyo ngaleli gciwane. Enye yalezinhlanganiso ngelwela ilungelo lezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, unobhala wayo umnumzana Jafet Moyo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Siyakwazi ukuthi uhulumende uyakhankasa ukuthi singazivikela njani, abantu kufanele be-vaccinatewe. Ngumkhankaso besingakaze siwubone ke umthetho othi wonke umuntu kufanele abe le certificate ye-vaccination. Okukhulunywa kuma-political gatherings, nxa kungazange ke kudlule ePhalamende asomthetho, uPresident ngakhuluma akuwubonayo umbono wakhe. Ngumbono wakhe kodwa kufaneleke kube ngumbono ongawuhambisa ePhalamende ube ngumthetho.
Kodwa umqondisi wequla lenhlelo zokulondolozwa kobhubhane lolu, uChief Coordinator for the National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, uDr. Agnes Mahomba, uthi ukuyekethisa kwabantu kwezokuzinakekela lokungasalandeli iziqondiso zabenhlanganiso eye World Health Organization lezikahulumende yikho osokudala inkinga ezibhekane lelizwe okwamanje.
We need to make sure that we are complying with all the recommended measures if we are serious.
Masibone ukuthi siyazilandela ngendlela lezo iziqondiso zokuzivikela masifuna ukuthi luphele lolubhubhane. Singathintani, sigeze izandla ngesepa, siyehlatshwa lelo jekiseni ukuzivikela kulolubhubhane. Sikhumbule ukuba ijekiseni livikela ekuthini ungaze walithatha igcikwane. Lanxa ungalithatha ijekiseni leli liyakuvikela ekuthini ungakubambi ngamandla umkhuhlane wakhona, njalo ivikela ekuthini ungaze wacina usungoya esibhedlela lokuba ungaze walahlekelwa impilo.
So it is so critical that we do all this.
Kwasekelwa ngummeli weluveve edale lephalamende unkosikazi Stella Ndlovu.
Sikhulumele izimudli zethu ikakhulu abatsha. Nxa ngibhoda phakathi komuzi ngiyahlangana labo, ngime ngikhulumisane labo, babe vele bengagqokanga amamaski. Baya kuphendula bakutshela ukuthi MP iCovid ibulala abantu abadala. Kodwa othi ngithi mina ngikhuluma nje namhlanje ukhona omutsha obhubhileyo. Yikho ke iCovid kayikhethi. Njalo sinanzelela ukubana ezibhedlela zethu kungena ubaba, kungena umama, kungena abantwana.
Kodwa esinye isakhamuzi emzini weBudiriro edolobheni leHarare, umnumzana Victor Dube uthi aluba kwathunywa abezempilakahle ukuba babe yibo abangena ebantwini ukubafundisa ngengozi ekhona ngalolu bhubhane.
Sokusenza ngathi bayancindezela abantu njalo bazama ukubamba abantu ngamandla ukuthi benzisa ntando yabo ukuthi yenzanini lokhu lalokhu lalokhu. Kuyalezigaba eziningi kuhulumende ezokuthi nxa kukhulunywa ikakhulunywe ngendlela enhle.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe angezansi yezwekazi le-Africa ihlaselwe ngolaka ngumkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi yi-Delta variant. Uhulumende uthi yena wenza konke okusemandleni akhe ukuvikela uzulu kulolu bhubhane, okugoqela ukuthenga amajekiseni amaningi okuzivikela kuleli gciwane. Ngeviki edluleyo wamukele izigidi ezimbili zamajekiseni lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bayakhonona kakubi besola umqeqeshi weqembu lesizwe elama-Warriors Oloka ngokungadlali kuhle kwaleli qembu ikakhulu khathesi kumncintiswano weCOSAFA okulakho kudala lokuthi leli qembu liphume kuwo. Inhlotshisi zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indlela iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eliqhuba ngayo kumncintiswano lonyaka wenkezo yeCOSAFA isidale inkulumo ngomqeqeshi walo uDrav Golugarusic kubalandeli bomdlalo wenguqu. Kumidlalo yenkezo yeCOSAFA iqembu leli silidlale imidlalo emithathu laba ngujikelo bhanqa kabili lanqotshwa emdlalweni uwodwa. Ekhuluma ekupheleni kumdlalo wesithathu odlalwe ngeSonto wona ophele iqembu leZimbabwe linqotshwe ngethu kanyange leNamibia, uLoka uthe ithemba lisasekhona ukuba iqembu leli lingadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano.
Ngiyajabula ngekubonileyo emdlalweni. Iningi labafana laba ngabasakhulayo njalo lesi sifundo esihle kubo. Kumele siqhubekele phambili silwisa mhlawumbe impumela yemidlalo ezayo ingahambelana lathi. Kwazi bani kungenzakala izimanga emdlalweni wokugcina sizithole lathi sesiphushe sisendaweni yesibili engalaneni yomklomelo. Kuzwekazi lase-Afrika loba yiliphi iqembu lenelisa ukunqoba yiloba yiliphi elinye, njalo kuzamele sibophe sigcine emdlalweni wethu owokugcina.
Iqembu lama-Warriors lidlale imidlalo elitshumi lanye liqeqetshwa ngumqeqetshi uLoka oyisizalwane selizwe leCroatia. Njalo kuleyo midlalo linqotshwe emidlalweni eyisithupha laba ngujikelo bhanqa, emidlalweni emine lanqoba kanye. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Spanda uthi uLoka kungcono inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ichiyane laye ungakawonakali kakhulu.
Irekhodi yakhe ke iyazikhulumela ukubana ke lo ngumuntu owehlulekayo. Ngakhe ke sikhangelele ukubana ke laba bayibo abasikhangelela ezemidlalo Zimbabwe Football Association ngesiphaziphazi babone ukubana ke hayi bamkhulule yazibuyelele kibo. Ke kudinga omunye ozasiqhuba ngoba ke singahamba laye uLoga angiboni sisiya ndawo njengesizwe.
Baningi abalobi emakhasini okuzilibazisa webulenjini bekhuthaza ukuba uLoga akakhonjwe indlela eyakubo ngemva komdlalo weqembu lama-Warriors lapho elitshaywe khona ngethukanyange leNamibia. Phambilini kwalo mdlalo iqembu leli belibe ngujikelo bhanqa 0-0 lele Mozambique laphinda laba ngujikilo pangatuga tulile Malawi emdlalo nwalo uku ina wespa asika krupi kambule Zimbabwe lizaldala lele Senegal mulesi bili ama kremba za tuwete elheze nda wini zimbile zipezu wengalane wespa asika krupi A la wespa asika krupi yuwa za julila wuskaba islandela yueso mnusuan wengkezo yiko safa imele studio 7 ngobula wayo mnu Joseph Njanji
sinye geshu wanizikobu otis kangilezi nye zizindaba ewezi kokela umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba naphatheke kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngokugcweleyo. Solu sabalale endaweni ezijiyeneyo zeSouth Africa ukudlakela lokugqekezwa kwezitolo abantu bentshontsha impahla. Esabelweni seGauteng khona, inkulungwane lenkulungwane zabantu zigqekeze izitolo zaseJabulani Shopping Mall eSoweto namuhla. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.